Endabeni zethu namhlanje lilo Mayigobe iqula labadala abahloniphekayo elama elders elikhokhelwa ngwake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba United Nations umnumzana Kofi Annan selifikile eZimbabwe ukuzobona isimo esiselizweni lapho kulungiselelwa ukhetho lalonyaka olwenziwa mhlaka 30 Ntulikazi. Abamabandla atshiyeneyo abangene kukhetho lwamakhansela edolobheni leGwanda bathi bafuna ukuthuthukisa leli dolobho elisalele emva kwezentuthuko. Icala labebandla leMthwakazi Republic Party ababotshwe betshengisela phambi kwevikili elikhulu ele-TM Pick n Pay kobulawayo selidluliselwe phambili. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders uMadinda Ndlovu ulubhekise triangle leqembu lakhe emdlalweni weCasolaka Premier Soccer League. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela eziphathelane labomama sipha ithuba abesifazana abancintisa kukhetho lalonyaka ithuba lokuchasela uZulu ngabakuthembisayo banganqoba. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.